Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane adluleyo, njalo kulabayisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho welizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
Solo kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani yikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412. Kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempilakahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osekubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Linhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela isisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yesisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi sizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omnye lapho asebenza khona sokufanele bazinike ithola bona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokhu kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi azisoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa silokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sisiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle, izinto njalo ziyenzakala. Kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzawuba le nto enjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela weconstitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekela ukuhlukuluza abantu ngaleyo ndlela. Kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungayise kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bekwazi ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana lapho. Ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisa ukuthi baqhubeke kulesi simo. Sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqeke, ngokunjalo sebeze bavuma ukuthi bathathe lelinyathelo.
Manje abangasebenziyo ke
kwelo wakhathesi, njengoba sinisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba isikhathi selantshi, ngaba isikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxengesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhangelekiwe kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanganiso zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi ama-services engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi, ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithagethi kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuninginengi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beitbridge kunye lomgwaqo we-Harare Beitbridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Kukurawundi issues. Polar is enabled police affairs to interact with each other in the government. We've empowered communities to develop under devolution policy. We've established innovation hubs at universities. Bidebridge Quarter Post has been expanded and modernized. Harare Bidebridge Highway is being dualized. We've overseen the construction of the new parliamentary building. The one stretcher as Makutu Road is under construction. We have constructed critical gems such as Baishangan and Maru Anyasi. We've opened the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engu president ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively why efficient. Sasingazange sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazange yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgala uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathesi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe. Kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ungani yayisiba eroded, yayisihamba kancane kancane. Kathesi ke sokuze kwaphumela egcekeni, mbona ngani kathesi kulapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqa la ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathumehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathi na kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe konomi embonangani wayesiba lale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but uMgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakale. Izwakala kuphela imotokedi yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo, abantu wabona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona. Njengoba ntshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency kwaMgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. KwaMgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathupelelen North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, isizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
sawubonani, sawubonani basakazi be-Studio 7. Injani basakazi be-Studio 7? Hayi thina siyajabulela lokwenza ngomsebenzi wenu elikwenzayo ngoba lifihle ilutho lokukhuluma noma yini. Into eyenzakalayo laphana eZimbabwe ukuthi kulesitsotsi esikhona kahle kahle okumele ukuthi ngabe vele yona into engasafunekiyo yizano ukuthi ngabe yona izano iyaphuma totally because bangamasela ngamabulali, amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula. Hhayi hhayi, cause siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka, sithwele nzima phandle lapho, kunzima sisebenza sitsatsha. I-passport yakhona ungayenzi iphuma after 3 years, sithwele nzima. So lingasizweli abantu bakithi, sibambanini, sihlanganeni, sizameni ukuthi siyelwisa, sikhiphizane asesikhathele ngoba omnangakho. Hhayi saqala sithithi kambe, hhayi hhayi, sisibekezele kwakwana, abantu sebefike konele kungena lokuze umnangakho esihlalweni. Hhayi hhayi hhayi, sesiphelile, sesiphelile bantu bakamlimi, ye sesiphelile shu. Le corona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganise kuthokekele ukuthi nani liqanzi, nani liyaqanza, asozelekile asozelekile ukuqanzi nani uthatha umuntu le corona lele corona longela corona uhlanganisa. Ibizo lami mo promise more ngilapha eBotswana kale France Town. Ngiyabonga
Studio 7, ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi. Ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19. Ye, ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona, kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlandu. Uhulumende ulomlandu ngoba akathesi lapho esihleli khona thina, lapho engikhona mina, sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa, kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta. Asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngithestiwe. Yikho ngithi uhulumende nguye olomlandu, nguye olecala ekufeni kwabantu bonke lapho, ngoba akula ngisho lokukodwa akulungisileyo. Ngisho lezi bhedlela zalutho nendlala abantu bathole nzima, uhulumende ngiyolo mlandu. Yingoke uhulumende kalungisise, nxa esehlulekile sehlulekile, nguye olomlandu. Kalungisise abantu babelatshwe, abantu bathestwe, abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe. Ngiyabonga Muswane
umsakazi kaStudio 7. Sethanda sethaba kakhulu ukuzwa inews eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuya. Ekuseni namhla ka 26 August bengilalela inews lapho uJoseph Chuma weZANU-PF ekhuluma ngokuthi esabelweni sakubulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyethiyeneyo umkhono welizwe. Ngakho-ke baya-aspektha loba ngubani kuleadership. Abantu abavela esishoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo. Ngifisa ukuthi abantu laba kubananzelele khonaphana ekukhokheleni kwenu bantu esikhokhelayo linanzelele. Siyaginywa, siyaphela. And nxa abantu laba babeya bezothatha izindawo, yikho sibonayo ukuthi le msebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutraina emakoleji ngaphi ngaphi, ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi. Lapha nalaphana we are being disadvantaged, kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sehlulwe kathi indawo asingazulweni. Sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo. Ngikhuluma kanje ngikhuluma lami ngomunye wabantu abalandeli bebandla lelezana. Kodwa-ke ngithokoza khonalokho ukuthi nizomkhokhelwa i-DCT siyafaka loba ngubani because ibulawa yi-metropolitan. Hamba yaran hamina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few. Hamba yaran loba yinkonzo loba yini usoze uthole kunda kuthi ngizindebeni. Kanti thina ngapha indaba sifuna ukuthi silahle konke, silahle isiko lethu, silahle lobukhokheli, sinike abantu bemzimba sikhokhele. Kusasa sizakuba khona yini? Ngicela ukuba lokhu ekukhulunywe lasemphakathini kuzwakale. Abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphongubhidli kanje, isiko lethu siphongubhidli kanje. Ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu, ngasho ukuthi basikhokhele. siyabonga fisi ukuthi lami ibizo livezwe egcikeni ngoba lokho kumanhlolo
Anibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi lapha nekhaya vele akusadingi ukuthi kujona ukuthi akona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje izana uPF. Akukhutshwe nje corona izana uPF. Akula omunye umkhuhlane odlula izana uPF. Kanti bona ogogo labokhulu laba kwaye bengathathi imihlala phansi. Bekhe bedlela imali abakade bayiluda. Abantwana abancane bengena ezikhundleni. Abantu omcabango ongcono kulo wabo. Bona phela abasacabanga. Abasayazi lutho. Bevele bengayazi lutho. Kanti ezikhundleni lezo abazingenayo ubangena kusiphi isikolo. Ubapasa kuphi leyo msebenzi. Kuphoka ukuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha ameva ngechokolo. Before kufakwa kuphela bengafundanga. Umuntu abe yi-1 engena isikhundla ezintathu kube yi-commander amasosha u-vice president minister of health uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho ufo kufakwa kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi ngoba wayitshontsha yonke indawo alihlazo lelenzakala ekhaya lapha abantu kumele bebambane kuphela abantu bakhutshwe lezana upiyefu abantu bengarotshwa ngumumva obolileyo abantu bengathi behluphika isikhathi esidinga ngabe bekuvotela umumva obolileyo birutha ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu bavulawa ngesikhathi sempi baloku bethi president bahola malini ogawuli babulala abantu besindebeleni uvele umangala umuntu wesindebele ma emele umnyangako ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi zenu pf unaqeda abantu
ngingelele lonke lesondawo nezitshiyeneyo sihlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamasta abanye bathi ngusamzowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ndizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela khona lenyathi uvillage 4 komoyo ngibingelela u-Elise othethe ngumelane Ncube ngithi inkosi mayibe la engathiwo umuzi wakhe
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki siyabonga Ngesikhangelo esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni seWhite House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lumthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akulamehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye 31%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi eziphathelane kulo umhlangano. Mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week akula lutho olutsha abasipha lona umsikhulumi after sikhulumi ukuthi khona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years So engubonayo lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi counter ukuthi kuphikise lokuyana okwenzakeleyo ngoba kubonakala kwabonakala ukuthi leyana eyama democrats i convention yayingathi lo mdlala kakhulu so izikhulumi zama republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani uzakwenzani njengalokho okukhona engubonayo ukukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza
kahle kahle ungamuthi ukukhuluma sibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oya America
kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi o first lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte ngecoronavirus le laba sebabhubhayo lalaba abagulayo lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo lalabo abatholakala belalo umkhuhlane
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas lalamhlanje esikhangele inhloko zendaba ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi COVID-19 elizweni
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.